Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 6 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omunye ozethi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uthi uselubele uhulumende weLebhilitane incwadi yokuthi abuyisele isizwe sikaMthwakazi sibe ngesasiyikho khona endulo.
Impela isilo sibhodlile, njalo futhi isilo sikhulume kakhulu ngesizwe samaNdebele esingasithi na iMathebeleland.
Kambe ibandla leMthwakazi lizenza ngcono kulele MDC Alliance esigabeni seMathebeleland ukhetho oluzayo.
Kuyazakala umhlaba wonke leZimbabwe yonke ijikelele ukuthi isabelo seMathebeleland yiyo indawo esingathi yi-stronghold e-MDC Alliance.
Lona ibandla leMthwakazi lithi abantu sebethungulule bazibonela ukuthi ibandla leMDC Alliance lebandla leZANU PF into nye.
Abantu bakithi bonke jikelele sekuthendwe bayakufakaza lokho ukuthi bayiniki MDC ithuba bengazi ukuthi MDC into eyodwa leZANU PF.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uthi uselobele incwadi uhulumende weLebhilitane ukuthi abuyisele isizwe sikaMthwakazi sibe ngesasiyikho khona endulo. UKhumalo wethule umhlahlandlela wobukhosi bakhe izolo kobulawayo esithi abantu besigaba seMandebeleni sekumele bakhululwe. Umhlahlandlela kaKhumalo ubalisa inhlelo athi uzazenza ukuthuthukisa isizwe sikaMthwakazi. Sixoxele isikhulumeli sakhe umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besothamele isilo umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo lapho akade elenkulumo ebaluleke kakhulu esizweni sakhe sikaMthwakazi namhlanje khonapha kobulawayo lapho ahlangane khona lentathelizindaba wahlangana nabantu abashiyeneyo kodwa ehlangana nabo emoyeni.
Sizwile lapha esithi yena ufuna isizwe sikaMthwakazi sixoxebuke eZimbabwe. Manje lokhu uzakwenza ngandlela bani?
Impela isilo sibhodlile, njalo futhi isilo sikhulume kakhulu ngesizwe samaNdebele esingasithi na iMathebeleland. Ikho ke ukhulume kakhulu futhi la ngendaba emngcwele kakhulukazi kuchata yakhe lapho adefine khona ikakhulukazi isizwe samaNdebele ukuthi isizwe samaNdebele impela siminjani. Ukhangele kakhulu ngendaba emephu eka 1890 labo abakwazi ukwenza ama-research abo bangaresearcher bathole ukuthi imephu ka 1890 yona ivele iphathe pheteleli lizwe ngayiphi indlela. Isilo sikhulume kakhulu ngokuthi isizwe lesi isizwe esikhulu kakhulu, isizwe njalo sezizwe, isizwe njalo esahlukileyo. Ungakhangela imngcele yaso eminye iphakathi kwamanye amazwe aphilayo kathesi ngezingelokhuzeni ngezikhathi zenezi ezika ezikuzo. isizwe. Ukhulume kakhulu futhi ngokuthi isizwe sakhe siye xa size siyefika kuKhabrabhasa khonale, wathena abantu bonke abaphakathi lapha bangabantu bakhe, ikho ke njalo futhi akahambi ngendaba yenkethabechavi. Ethi yena lesi sizwe seZimbabwe asiyisizwe esenziwe kathesi, isizwe esivele kathesi, isizwe ekade vele singekho. Ikho ke lonke leli lizwe lapha phakathi lilizwe lenkosi. Ikho ke ukhulumile futhi langendlela azaphatha ngayo lolu daba ukuze akwazi ukuvuselela ubukhosi bakhe. Uchile futhi lokuthi usekhulumisane kakhulu uhambisile izincwadi zakhe la kuQueen, lapho emtshela ngokonakala okwenzakala lapha, njalo futhi emtshela ngokuthi uqakathekile ukuthi bavuselele ubudlelwane babo beMoffat Treat. Nxa sonke sikwazi, ngiyazi ukuthi abembali bakwazi ukuthi inkosi uMzilikazi wangena kusivumelwane seMoffat Treat esithi i-friendship treat. Ikho inkosi ikhulume kakhulu ukuthi lokhu kuzomele kuvuselelwe ubudlelwane lobu, njalo futhi isizwe samaNgisi sibe yiso esiza kuma phambili sikhuluma kakhulu ngempambaniseko eyabakhona phakathi nakwaleni lilizwe.
Lo ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, isikhulumeli somunye ozithi inkosi yamaNdebele, umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Sokuqhamuke imbono ehlukeneyo ngokwethula amazwi okwenziwe ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, emkhosini wokukhumbula ilanga lokukhothama kwenkosi uMzilikazi okwenziwe kwele South Africa ngomgqibelo, kukhokhelwa ngomunye ozithi inkosi yamaNdebele, umnumzana Bulelani Lobengula Khumalo. Abanye bathi umbuthano lo bekumele ungabi lezombusazwe, kodwa abanye besithi umoyo ukhulume indingeko zikaMthwakazi ngalokhu ubelungele ukuba khona emkhosini lo. Sixoxele umnumzana Moyo othi ubenqusiwe emkhosini lo.
Sinqusiwe ke ngabaphethe lomsebenzi okukhunjulwa kwenkosi uMzilikazi ngakwecele lamakhosi abakoKhumalo nolomcimbi ophethwe inkosi uBulelani Khumalo. Kungakho ke sithi bandla leMthwakazi Republic Party besikhona, kanti njalo besikhona ezinhlangano lazo ebezimenyiwe njengathi ezigoqela iZipra lezaphu lezinye inhlangano ezigoqela inhlangano zabahlabeleli lezinye ezilokwenza lama-charity organizations abomthwakazi, lazo zonke nje inhlanganiso ezishiyeneyo ngoba bekule nhlanganiso eziningi ebezikhona kulomcimbi.
Sizwa kuthiwa wena ubungomunye wabakhulumileyo, ungasethulela nje ngamafitshane ukuthi kuyini okukhulumileyo?
Kuliqiniso ukuthi bengingomunye wezikhulumi. Inkuthazo yami ibiqukethe ukuthi njengomthwakazi kusamele silwele ilizwe lethu, silwele inkululeko yethu ekhaya. Njengoba kusazakala ukuthi iMthwakazi Republic Party ilwela ukwehlukana leZimbabwe esingakuthi ngesilungu i-self-determination, sinanzelela ukuthi abantu bethu abaningi bagcwele kwele South Africa, mhlawumbe masikhangele singathi thina sile over 3 million of our people abalapha eSouth Africa, kuyibo futhi abantu abaphethe imuli zethu zonke ezisekhaya. Sinanzelela ukuthi ilizwe lilayo leZimbabwe kalibachacha abantu bakithi. So ke inkuthazo yami enkulu ibiyikuthi abantu bakithi bakhumbule ukuthi uMthwakazi kumele akhululeke, njalo sizawukhulula kuphela uMthwakazi ngokubambana, sibekwazi ukuthi hayi thina singamazwe amabili esahlanganiswa le mashonaleli ngo-1923 ngemva kokuchitheka kombuso wenkosi yethu uLobhengula eyehlulwa inyamalala ngo-1893 lapho abelungu abenza khona kwaba lokulwisana okukhulu eGadathi okwafa khona amabutho kalobhengula adlula 6000 la abelungu babephelekezelwa ngamashona afika 652. Yikho ke sabona iMatheleni leMashonaleni sezibanjaniswa ngo-1923 kungela sivumelwano samaNdebele lamashona kodwa kuvumelane amakhiwa eMathebeleland lamakhiwa eMashonaland. Kanti ngo-1930 sabona amakhiwa eMashonaland se-celebrator lokhu abakuthi 40 years of Mashonaland occupation. Ngo-1933 ba-celebrator abakuthi 40 years of Mashonaland occupation. Ngo-1980 sasibona futhi sesihlanganiswa yi-Britain after ama-talks e-Lancaster ngo-1979 sesikhushelwa siyi-Zimbabwe. Kodwa lokhu mhlawumbe kwabangelwa yikuthi ibandla lezaphela likhokhelwa ngubaba uJoshua Nkomo yilo elakuvumayo lokhu ngoba abelungu babephileke ubaba uNkomo umlando wokuthi bazimisele.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Lezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi lasithupha 16 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabantu abalikhulu lechumi lanhlanu 115 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi lane 14,916 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19, kuthi abazinkulungwane ezilichumi lasithupha 16,437 bahlatshwe ijekiseni yesibili. Ibandla leMthwakazi Republic Party lizenze ngcono kulele MDC Alliance esigabeni seMathebeleland kukhetho oluzayo na? Iviki edluleyo ibandla leMthwakazi lithi libe lohlelo lokuvuselela lokusungula ingatsha zalo ezigabeni zeLupane, Tsholotsho lezinye lapho okube labantu abaningi abatshengise usekelo. Kodwa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Mhlonipheki Ncube, usithumele umlayezo wakhe ngocingo esithi ibandla leMthwakazi liyazikhohlisa nje kuphela ngoba ibandla le MDC Alliance yilo elilosekelo olunengi kakhulu kuleso sigaba.
Sithandukazisa abasekeli bethu labalandeli bethu ukuthi lokho okushiwo ngabangani bethu akusilo iqiniso. Kuyazakala umhlaba wonke leZimbabwe yonke jikelele ukuthi isabelo seMathebeleland yiyo indawo esingathi yi-stronghold MDC Alliance. Lokho ke lokho kuqhubeka kunjalo. Abangani bethu abeMthwakazi Republic Party bayakhohlisa nje uZulu weZimbabwe noma singathi uZulu wakithi eMathebeleland besithi lizwe lele lingadatshulwa libe ngamazwe amabili ngokukhuluma nje kuphela kumbe ngokusebenzisa kwe-ballpoint esingathi ukuvota. Lokho ke yikuphupha nje kuphela kwabangani bethu, kodwa sithanda ukuthi abantu babekwazi ukuthi ke kumele ukuthi behambe bebhalisela ukuvota bevotele ibandla le-MDC Alliance ngoba i-MDC Alliance yilo lodwa ibandla elilethuba elilamathuba amakhulu kakhulu okukhupha iZNPF embusweni. Ukuhlupheka konke lokho abantu abahlangana lakho le ndubo zonke lezi esihlangana lazo kumele ukuthi abantu babekwazi ukuthi zenziwa njalo zenziwa yiZNPF njalo zingalungiseka kuphela nje ngokuthi iZNPF iphume embusweni. Njalo ibandla elilethuba elikhulu lokuthi likhiphe iZNPF embusweni yi-MDC Alliance. Yikho ke sikhuthaza kakhulu abantu bakithi eMathebeleland ukuthi behambe bebhalisela ukuvota, njalo bahambe bevota bevotele i-MDC Alliance ukuze sikhiphe iZNPF. sikhuthaza njalo abantu ukuthi bangakhohliswa njengamabandla amanye athaphikisa kodwa isebenzela ibandla leZANU-PF. Abantu bakithi nanto ithuba liyeza ngo-2023 asambeni sebhalisa ukuvota sivotele MTC Alliance. I-MTC Alliance isilosekelo lusabekayo emathebeleni njengoba vele kwakuvele kunjalo.
Umnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumeli sebandla le-MTC Alliance esigabeni semathebeleland North. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphe ithuba umgcini sihlalo webandla leMthwakazi Republic Party esigabeni semathebeleland North umnumzana Thembisani Mfulungatshi Mpofu ithuba lokuphendula amazwi kaNcube wasithumela umlayezo kamakhalekhukhwini olandelayo.
Yebo, iThwakazi Republic Party emaphandleni ithola usekelo olukhulu kakhulu. Lokhu okukhulunywa nguChairperson we-MDC Alliance mhlawumbe akakwazi okwenzeka ngale ekhaya. Abantu bakithi bonke jikelele sekuthedlwe bayakufakaza lokhu ukuthi bayiniki i-MDC ithuba bengazi ukuthi u-MDC yinto eyodwa leZANU-PF ekhulisa umbuso waseMashonaland. Bakuvezile ukuthi bebevotela MDC kusukela 2000 bayivoteli Alliance ngo-2018 kodwa okwenziwa ngamakansila lama MPs wakhona kuyafanana lokwenziwa ngabeZANU-PF, ingakho lokhu kakubancedi ngalutho. Ngokunjalo ke indawo zonke zeMathebeleland North Province lapho sesihambe khona abantu ngobuningi sibatholayo ngabantu abasuka kiwo lawo mabandla o-MDC Alliance, ngoba abantu bathi bona sebekhathele abasafuni kuzwa lutho olulokwenza lamabandla avelela eHarare, ngoba lawa amabandla ngamabandla okuzobagcilaza njalo ebatshontshela umnotho besebenzisa amabandla wona lawa oZANU-PF labo MDC Alliance lamanye onke akhona. Yikho ke lokho okukhulunywa ngusihlalo we-MDC Alliance mhlawumbe akakwazi. Abantu emakhaya bayatsho ukuthi sekwanele asebekufuna kuphela bona yinkululeko yesizwe sakumthwakazi. Isiqiniseko sokuthi 2023 iMthwakazi Republic Party iyanqoba silaso, ngoba abantu eminyakeni edluleyo bebethi bona kasifikanga kubo sabachazela kulesikhathi. Yikho ke sithe sidlula ekhethweni luka 2018 asizange sime njengeMthwakazi Republic Party, siqhubeke sibafundisa abantu. Yingakho kathesi sikuhlelo lokuqhubeka sisakha ama structures kuzindawo ezinye lapho esasingakafinyeleli khona. Abantu bayasinikeza emakhaya ubufakazi bokuthi bayajabula ngokuba khona kweMthwakazi Republic Party, ngoba into akade beyidinga kuphela kwelakithi eMathebeleland i-lasting solution okuyimthwakazi restoration. Yingakho ke abantu be-MDC Alliance mhlawumbe kabazi ukuthi abantu bakithi emakhaya sebesazi ubugwelegwele babo, ngoba kithi iZANU-PF le-MDC Alliance kuyinto eyodwa. Asikwazi ukuhlukanisa iZANU-PF le-MDC ngoba lezi zinto zombili kudala abantu bakithi bezivotela kodwa akakazi besenzele lutho. Ukwenza kwabo kuyafanana zimbila zantabani.
Umnumzana Thembisani Mfulungatshi Mpofu ngumgcini sihlalo webandla leMthwakazi Republic Party esigabeni seMathebeleland North. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle libika ukuba abantwana besikolo abangalobi umhloliso bazavula izikolo namuhla kulungiselelwe ukuba bangathelelani igciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Times Live libika ukuba inkulungwane zabalandeli bakamnumzana Jacob Zuma owayengumongameli weleSouth Africa zingene ezitaladeni edolobheni leJohannesburg zijabulela ukukhululwa kwakhe ejele ngoba engezwa kuhle emzimbeni. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ninjani balaleli we Studio 7. Lapha ngicela ukuphawula lapha ngendaba ka Chamisa loMonzulu. UChamisa kakhohle ngendaba zemali le Phiwe Monzulu ukuthi singabuya kuye. Lalove ayifanele ukuthi ngabe yabo ibuya kuye. Longizani isidlalo Monzulu angeke ayithole leyo mali. Sakhohlwa aphinde azenzele lokhu akwenzayo. Nxa kuyikutho ukuthi uplani ukutshintsha ibizo kumbe uplana nina kahle ayenze lokhu akuplanayo, athiyane lokube khangelana lezi mali angaze afa wayinikwa, ayithathelwe emakhaleni akhe la eyikhangele. So kathiyane lokuzihlupha ngento ezinjalo, izanu kayidlali vele kayikazidlale lo muntu. Kathiyane lakho lokhu yana azenzele into zakhe, azenzele imisebenzi yakhe yona le abumbe iphathi yakhe esidilizwe izanu, ngoba izanu vele ayisozimyekele akhe. Believeni ungayizwa ikhuluma ngabantu ababi ku-ZBC kumbe ngathi sola nguChamisa umtomo belizwe. Awusoze uze kusolwa uMonzo rambe kusola uMaduku kumbe kusolwa bani. UChamisa nguye omubi vini sokukhampeynwa ngo-2022 kusiya ku-2023 kuzabe kusolwa yena uChamisa, laba abanye bazabe bengasoli ngoba vele kabalavota abazalithola kumbe elilodwa. Kuliwa lo muntu oyazakala ukuthi uvelula amavoti, akuliwe umuntu ongela mavoti yabe zihluphelani ngaye. Mna ngaka uzihlupha ngaye naluChamisa, kathiyane lokube khangelana le mali leyo, kakhangele kubumbile ibandla lakhe.
Hayi, into leyo yokuvula kwezikolo leyi ayisebenzi leyi, ngoba kathesi kathesi sho uzwa kuthiwa kuyavulwa kulesinye isikolo ngapha, lingazihambi igama, kodwa kulesinye isikolo kuthiwa ukomtshayeli ngapha amatisha akhona abuya, kodwa abantu bayenzi bathesi abanye babo bayalala, abakhulu babo bayala, bathi bona akufanelanga ukuthi bebuye bezofundisa, kodwa bona bayabuya ngenxa yokuthi bazohwaba nje khonokho kuyiporridge okubisa esikolo kwabantwana namahlewu. Uthola sokuhanqwa mdala, sokuhanqwa ngamatisha athe buya kathesi uzothwaba imali, bhadalani bhadalani bhadalani, abadala bebhadala izimali zidingwa nzima, bebhadale bengafundisi abafundisi vele. Uyabubabona ukuthi laba bantu vele batrakile khonokho abakuthiya bathi vele bona abasoze befundisa, ababuye ezikolo sebebuyela ukuthi upresident ukuthi khona ongabe engabuyanga ukuthi siyabe ngafuna imisebenzi. So bebe sebebuya bedlala kuphela, bezithona behlezi kuphela kwafana isikolo, abantwana bethona bedlala imini yonke bencelisa izigqoko into ezidingwa nzima kangakanani, bangaze befakana ikhorona abantwana bengafundi. Kodwa kusenziwa kuphela ngaba kathi indawo kungake kubuye bezohlola abantu bona abakhalelakho khona ukuthi ngawupresident ukuthi izikolo azivule zibe ngezivuliwe ngeqiniso. Yazi isikole ngisitshayela isihlombe khona ngapha ekhola ukuthi yazi ipani sitshayela isihlombe, ipani siba amatisha epani siba esekondari ngazi eprimary, kodwa isekondari bafundisa shem bafundisa bafundisa lawuzibona ukuthi abantwana bafunda. Lezi ezinye izikolo zokelikwesi lesesakomtshayeli sizwa njengendumelayaso yei lezi isikolo lesamatisha akhona and asabhonarudi futhi angaze kube lo mhlangano vele abazwisisi lento abayitshelwa ngabadala ukuthi athi manje lilandeni lingafundisi indani ngahleli iphumile kobali ukuthi hayi lingavele kale funa ukufundisa. Anyabonga shiwa nyabonga nxa ugcele ingawubalwa lami nyabe ngingaboni ukuthi bale kumbe labo babelaleli lapho abakhona besizwe.
Ya, mina ngifuna ukukhuluma ngigcizelela amazwi kamfowethu okhulumayo namhlanje kungolwesithathu ntambama. Ngikhulume emazwini lawo enyuzinzi ekuseni ngizilalele ntambama. Ngikugcizelela phezu kodaba lwakhe akhuluma ngalo olokuthi ubaba ubelieve kakhulu uthini phela ngalowo mbono kahulumende, uthini ngohulumende wakhe, uthini ke baba kakule ngohulumende wakho. Nanko phela bayabuza abantu lapha, kubacacela ubahlukele indlubo ekhasini abantu bakastudio 7 batshele ngohulumende wakho kanye leziphathamandla zakhe. Nanko umbuzo ubhekane lawe baba kakule, wena olwelayo uhulumende wakho, phendula abantu.
Asikhulekeni bantu eZimbabwe bantu, kuzaze kulunge ongapheliyo kuyahlola. Inkungu bathi ngabe zikhala kakhulu iyadabuka bantu bakithi, kambe izinto zidura kangaka imali siyayithatha ngabe singasebenzi. Okhulumayo ngomgobho odlesawuthi silo sikamzilikazi ngiyoko yaxhola kwezinye umahamba yedwa umlahla urobi injamba nyamalala ekhezi kokoza lendishi.
Mina ngisale ukubuza uStudio 7 ukuthi kathi omela omama laba okuthiwa ngamazwi ethi kumba abantu laba ngoba kulabo esilisa bakhona kubani ngoba bamama laba badlele ezelwa kulamuntu okulandelelayo bedilizelwa amalungelo abo basayinisa amafomu angalamali yangikhona kungasakwanga ukuthi usayinela malini njalo ngabantu labana abangananziwayo okuyi-allowance kwaba bakutholayo baphiwa bejijana okwenza ukuthi kulahle kungila bacina abanye bangifona bengatholanga kulabanye abahlala ama-3 years engatholanga i-allowance yakhe xa sesuka lapho ujoyina abanye kusiya phambili lokhu kusemuva kusabalwa kulamuntu okulandelelayo lolu luhlupho esiluletha ku-Studio 7 silucutshungulwe ngoba luyahlupha luhlukuluza abanye abantu labo besebenza besengozini yokuhlaselwa umkhuhlane we-COVID-19 kodwa kungalamuntu okulandelelayo khona lo okunye engilakho ikuthi abazali bona bamelwa ngubani njengoba izikolo zikhathesi ziyavalwa nge-COVID-19 kodwa nxa sezivulwa abazali bafakwa umlando ukuthi babhadalele amathemu akade engafundwa wayi bengaqalisi lapho kuqalisa khona abantu ababo lokhu abakubhadalele emuva kuyini abantu bengafundanga abantu ababo bengafundanga siyacela ukuthi lezi zinto zicutshungulwe asizilethi nje kuphela ukukholisa ukukhuluma kodwa ukuthi kulungiswe akube labantu abakumelayo abadala bona bamelwa ngubani abantwana balaba abamelayo ukuthi kumele bafunde labazali babamele ukuthi abantu ababo bafunde kodwa bona abazali kathi bamelwa ngubani kuhulumente
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, usekelo lukamongameli Joe Biden lubikwa lwehle ngesilinganiso sokuyisithobamunwemunye 9% ekhulwini. Ucwaningo olwethulwe izolo lutshengise ukuba iningi labasekeli bakaBiden abazimeleyo ama-independence yibo abayekethise usekelo. Abanye babikwa besithi lokhu kungaba kubangelwa ikususa amasosha kwele Afghanistan okwenziwa ngumongameli Biden. Kodwa abanye babikwa besithi indlela aphatha ngayo udaba lwegciwane le-coronavirus yilo olwenza aswele usekelo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngokumbuza ukuthi umumo we-COVID-19 unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona.
Ya lolu olwe coronavirus yikuthi le i-variant le okuthiwa Delta le ingathi kayiqedakali ukumemetheka kwayo yikho-ke ingathi iyachaya lalaba asebehlatshiwe kodwa ke kuyakhanya ukuthi laba abahlatshiweyo babangcono ukuchaywa kwabo yi-variant le kulalabo abangazange bavele bahlatshwe ngaphambili so nxa kuyukuthi babona ngathi kungaba lokho ukuthi kuhlatshwe enye le i-booster engaqhubekisela phambili i-immune systems zabantu ayengxenye kuyabe kulungile kodwa kancane sesiyaphongohlela zokungamajekiseni emzimbeni lapho ikuthi ubhubhane lokhona lolu aluqedakali ukuthi kathi lumi njani khona bekuye ukuthi ngabe abaningi bahlatshiwe engxenye bekuzaba ngcono kulalokhu ukuthi kube labantu abaningi abangahlatshwanga so nxa kulabantu abaningi abangahlatshwanga kutsho ukuthi luyamemetheka masinya ubhubhane lolu olwe-variant le okuthiwa delta le ngoba leyo hayi ngathi itshaya masinya njalo lama-symptoms ayo ayachiyana kulaleyana yokuqala.
Lona udaba lokuthi yona i-coronavirus yavele yaqala ngaphi eChina khona le lokuthi yaqala njani ubona ngani lo daba olumele lukhulunywe ngalo na
ye lolu daba lokuthi kukhangelwe ukuthi kwa suba njani, kwa hamba njani. Mbwana hati kukondile, kukatekile ukuthi lukangelwe, ukuthi uona ma scientists akangelwe, ukuthi uintole ya sugu manjani, ya hamba njani. Ngoba ekiniswe nisivili ya asukaze, si uvone loku kumbe, si uvuzwe loku, angavoni i virus. Esasela umhlaba wonke jikelele njengale.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizana leseZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Omunye ozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uthi uselobele uhulumende weleBhilitane incwadi yokuthi abuyisele isizwe sikaMthwakazi sibe yilokhu esayisikho khona endulo. Kambe ibandla leMthwakazi Republic Party lizenza ngcono kulele MDC Alliance esigabeni seMathebeleland kukhetho oluzayo na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.